Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela emsakazweni we Studio 7 ngolesihlanu mhla 15 kuLwezi 2024 ngikeeps dobe. Endabeni zethu lamhlanje.
Umoyo lonsofu vetheswa icala lokucela ibribe.
Umsekeli kameya wedolobho lakobulawayo lokhansela babanjwa qhaka bethwele $120,000 ukuthiwa wayiphumbathiswa yinkampani yakwele China.
Into abazayikhuluma yile sivele sesijwayele ukuthi bazathi bayabona ukuthi kwenzakele ukhetho, njalo ukhetho belilokuthula bazatsho kanjalo, basebesithi bona abalensolo kabasebenzisa imithethwandaba.
Kulungiselelwa umhlangano omkhulu weSADC wokuhlolisisa ukhetho olusanda kuqhutshwa kweMozambique lolunye. Iqembu leZimbabwe Warriors linqikilana lele Kenya emdlalweni we-AFCON qualifiers. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umsekeli kameya wedolobho lakobulawayo lokhansela babotshwe izolo kusihlwa bethwele inkulungwane ezingamathumi amabili zamadola eMelika, $20,000, okuthiwa bayifumbathiswe yinkampani yakwele China. Unkosazana Simiso Mlebu isikhulumele sekomishini ekhangelane lobukhohlakalo eZimbabwe Anti-Corruption Commission uthi umnumzana Edwin Ndlovu lokhansela Mpumelelo Moyo babanje xhaka bethwele imali le endlini kamamangala. Ake sizwe uMlebu exoxa leStudio 7 ngodaba lolu.
Umoyo lonsofu betheswa icala lokucela ibribe komunye olilunga lekhampani ebizwa ngokuthi leBanmon investment. Ikhampani leyi yabeka amaphepha ekhansilini icela indawo yokuthi bavule ikhampani yokwenza isamende. So bathe sebephiwe imvumo yokuthi basebenzise umhlabathi uNdlovu Nomoyo, basebelanda omunye wale company ukuthi bawabhadale ngoba bona basebenza umsebenzi omkhulu ukuthi ikhampani yakhe iphiwe imvumo yokusebenzisa indawo edolobheni lakobulawayo.
Yes, ngathi bangaphi kathesi uNdlovu Nomoyo?
Babanjwe se-police station eMzilikazi. Bakhangelelwe ukuthi baye ekhothi kusasa e-Trade Court, Magistrate Court.
Yes, ngathi icala leli belivumbulukile nini, njalo ubona zani kuzahamba njani khonapho nxa sikhangela khonapho?
Okay, icala livumbulukile nje eplangeni abala elidlulileyo lapho amangala igama lakhe nguTsitsi Mafumi abikele bona kumbe abhothe khona kuZimbabwe Anti-Corruption Commission ukuthi uNdlovu Nomoyo badinga imali yokudiza kuye. So umamangala esebenzisana lenhlanganiso yeZimbabwe Anti-Corruption Commission basebesetha i-trap. So ababili laba babanjweni bethwele imali ye-trap izolo endlini kamamangala.
Lo unkosazana Simiso Mlebu isikhulumele sekomishini yeZimbabwe Anti-Corruption Commission obexoxa leStudio 7 eseHarare. Kasenelisanga ukuxoxa ngodaba lolu lamagqwetha ababili laba ngoba bebengaphenduli omakhalekhukhwini. Umanyano weSADC kukhangelelwe ukuba uzakwenza umhlangano omkhulu eHarare ozahlaziya udlakela olwenzakala kwele Mozambique lokhetho olusanda kwenziwa kwele Botswana lamanye amazwe. Umhlangano lo uqhutshwa ngesikhathi kulodlakela olumangalisayo kwele Mozambique kulandela ukukhethwa kunqobe khona umnumzana Daniel Chapo webandla leFrelimo kukhetho lukamongameli. Abaphikisayo bathi ibandla leFrelimo labambisana lelezanu PF ekuqilibezeni kukhetho lolu. ELeZimbabwe letheswa umlandu wokungenela kukhetho njalo kwele Botswana lamanye amazwe. Uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa uya kuphika lokhu. Ukuze sihlaziye udaba lolu, sixoxele umnumzana ebhidlela Ncube olwela ilungelo loluntu.
Into abazayikhuluma yile sivele sesijwayele ukuthi bazathi bayabona ukuthi kwenzakele ukhetho, njalo ukhetho belilokuthula bazatsho kanjalo. Basebesithi bona abalensolo kabasebenzisa imithethwandaba lezinto ezinjengazona lezo, basebekhuluma ngokuthi kakube lokuthula endaweni yaseNingizimu Afrika, yezwekazi le-Afrika. Konke khona lokho kuzabe kungalungisi inkinga eyiyo enkulu. Yebo, kambe kuTswana kuhambe ngendlela efaneleyo, hayi ngoba kuwine opposition kodwa ke labantu nje bonke abakhangela ngamalungelo abantu bayasho ukuthi ukhetho luhambe ngendlela efaneleyo. Le Mauritius siyabona ngokunjalo, kodwa eMozambique kulenkinga enkulu kulezinsolo zokuthi kukhona ukudlelezela okufanele ukuthi bakukhangele ngamehlo afanele, bake batshintshe indlela abasebenza ngayo, babone izinto ngelihlo labantu hayi lababusi.
Ye, kuyini okwenza ukuthi bebone izinto sibili ngokutsho kwakho ngelihlo lababusi kulokuthi bebone ngelihlo likaZulu?
Okubanga lokho yikuthi bandisa kakhulu kufuna ukuvikelana, hayi ukuvikela ama-constitution. Bathanda ukuvikelana, hayi ukuvikela amalungelo abantu. Khona lokho nje kwenza ukuthi bangakwazi ukuthi bavikele impilo zabantu eziqondileyo lapha kusadiki. Ikakhulu abaningi bangikhona labo babengenzi ngendlela efaneleyo, basebesesaba ukuthi kusasa yimi, abesesesaba ukuba lensolo. Uzananzelela ukuthi lukhona ukhetho luyalandela lweZambia, kanjalo kanjalo kanjalo. Abanye basebekhangelela ukuthi njengoba lwami ukhetho lusezalandela lami ngifuna ukudlelezela, abesesesaba ukukhuluma ngokunye okwenakala kwezinye indawo. Kodwa-ke nxa kuzaba lokuthula kule ndawo yesadaki, kudingakala ukuthi kube lokhetho olukhululekileyo, kuhlonishwa amalungelo abantu. Ukhetho lubanjwe ngokwemthetho ekhululayo, sinesadic principles and guidelines, kumele zilandelwe kuso sonke isikhathi. Yikho lokho kumele bakukhangele. Nxa ngabe iMozambique ingakwenzanga, kumele bakukhulume ukuthi hayi, ukhetho alusisuthisi, aluhambanga ngendlela efaneleyo. Kungakho-ke akuzanywe ngendlela ukuthi kube lokhetho olukhululekileyo ngendlela efaneleyo. Kodwa lokho angiboni bekukhuluma la kancane.
Lo ngumnumzana evikela Ncube okuhlanganiswa yi-National Consumer Rights Association bexoxa le-Studio 7 ekoBulawayo. Amazwe ayisikhombisa asemhlubulweni weningizimu yezwekazi le-Afrika lamhlanje asungule umbuthano wokuthakazelela ilanga lokunanza amalungelo abantwana, iWorld Children's Day. Unokutaba Dlamini usadulela lolodaba eseVictoria Falls.
Umbuthano lo ukhangelelwe ukuba lezethekeli ezifika inkulungwane eziyisikhombisa 7,000 ezigoqela inkokheli zamazwe adabuka emhlubulweni weSadik. Ilanga labantwana leli lithakazelelwa minyaka yonke mhlazi kuLwezi 20. Ngakho eleZimbabwe lonyaka likhethwe ukuba lithwalele umthimba edolobheni leli esikolo seBaobab Primary School. Omunye wabaphatheke kulumthimba ngumnumzana Trimondolo ohola inhlanganiso yamalungelo abantwana Pathways Women Empowerment and Girl Child Support Network, othi kusasa bazacijiswa ngezifundo zendingeko zabantwana.
Ukuthi bakhangelisise ukuthi abantwana bangancediswa njani. Abantwana kuningi abahlangana lakho, izindubo, so many challenges abachayisana lawo.
Sixoxe njalo lo mnumzana Frederick Mafira ohola inhlanganiso yabakhubazekileyo Our Pride Amputee esiza abantwana abakuleso simo.
Sikhuthaza njalo abazali ukuthi benakekele abantwana ngokubahambisa esikolo, bekwanise njalo ukubana bekhangele ukufundiswa kwabantwana imisebenzi yezandla.
Unobhala omkhulu wenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba e-United Nations umnumzana Antonio Guterres uthi ilanga leli liyingqobe ekuhluzeni inhlupho abantwana abahlangana lazo ikakhulu kwezombangazwe. Unkosikazi Iris Zenzwa Nozizwe Mhlanga, umqondisi wenhlanganiso yenozizwe Mother of Nations Trust, uya kusekela lokhu.
Ukuqakatheka kweWorld Children's Day umsebenzi esiwenzayo emphakathini uqakathekile kakhulu ukuthi sinanzelele abantwana bethu sibagcine sibancedise kukonke ngabe bekufisela empilweni njengoba yibo ikusasa lethu.
Okwalamuhla umthimba lo uhlanganise abafundi bezikolo ezehlukeneyo elizweni lonke ukudlala inguqu yegolfu kanye lechess. Izehlakalo eziningi zizaphathwa kusasa lapho umongameli Emmerson Mnangagwa azavula khona lo mthimba ngokusemthethweni. Kodwa phambilini kwalokhu abantwana abafika amakhulu ayisithupha bazafola emgwaqweni ekuseni kuthi emini bayeboniswa impopho mazamanzi womfula uZambezi. Umsekeli kamongameli umnumzana Constantino Chiwenga namuhla uzalumathisa isibane abathi yiflame of hope emngceleni weZimbabwe leZambia anduba ikhosikazi likaMnangagwa uOxilia Mnangagwa aphathe idili lokudla lezethekeli. Izikhulumeli zikhangelelwe ukuxoxisana ngeziza kwenza ukuthuthukisa imfundo yabantwana kuzwekazi leli, ukuguquka komkhathi, ukunakekelwa kwabakhubazekileyo kanye lokuhlonitshwa kwelungelo labantwana. Ngimele iStudio 7 ngiseVictoria Falls ngingunokuthi abadlamini.
Sika sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abemba amatshe aligugu okungekho emthethweni emgodini osesigabeni seSilverfontein kwele South Africa abedlula inkulungwane ezine kubika ukuba bayala ukuphuma emgodini okhonjolozelwe ngamapholisa athi iningi labo izigebengu. Amapholisa aqhuba umkankaso othi Operation Vala Umgodi. ELeRussia eliphose amabhomba amaningi namuhla esigabeni seOdessa kule Ukraine selihlasela ngamandla ilizwe lonke. Okwamanje sike sizwe imibono kahulumende weMelika.
Uhulumende osaphethe intambo kwele South Sudan wazise ukuthi uzaqhelisa umbuso wakhe ngemiyaka emibili. ELeMelika lamanye amazwe angamalunga ogatsha lweSecurity Council alichumi aphendule ngombiko okhuthaza abaholi baseSouth Sudan ukuthi bahlele ukuthi ukhetho luza kwenziwa nini futhi bathathe amanyathelo azakwenza ukuba luqhutshwe ngokukhululekileyo njalo ngendlela esuthisayo ngo-2026. Abantu besifazana badlala indima emqoka ekuthini kube lokuthula lokuhlaliseka kwele South Sudan futhi kumele baphiwe ithuba lokuphatheka kwezombusazwe ngokugcweleyo elizweni lonke jikelele. Lokhu kugoqela ukuphatheka kwabesifazana ngokugcweleyo ekuvoteni, ekuncintiseni kukhetho kanye lokuhlola ukhetho ama-election observers, kutsho umbiko wamazwe la. ELeMelika lamanye amazwe la amukele ukuzinikela kukahulumende weSudan ekupheni izikhundla eziyisilinganiso samachumi amathathu lanhlanu ekhulwini, i-35% phansi kwesivumelwano esalotshelwana ngo-2018. Embikweni wawo, amazwe la aqhubeke esithi ayakunanzelela ukuba inhlanganiso ezizimeleyo ikakhulu lezo ezikhokhelwa ngabesifazana zidlala indima enkulu emizameni yokuletha ukuthula lokugqugquzela ukuthi omama baphatheke kunhlelo zombusazwe. Omama lamantombazana eSouth Sudan okugoqela iziphepheli kanye lalabo abadudulwe emizini yabo bayadlwengula ngendlela ehamba phambili emhlabeni jikelele. Ukulwisana okukhona kubangela ukuthi lolu dubo ludlondlobale. Umbiko weMelika labalingani bayo wamukele ukuqheliswa ngemiyaka emithathu kohlelo lwamabutho olwe Joint Action Plan olujonge ukuqeda ukudlwengulwa kwabantu elizweni kulandela ukuphelelwa kwalo isikhathi ngo-2023. kodwa amanyathelo aphuthumayo abalulekile. Ngakho amazwe la akhuthaze iziphathamandla zakwele South Sudan ukuthi ziphangise ziqale uhlelo lwe-Joint Action Plan futhi ziqakathekise ukulolonga amabutho encediswa yi-United Nations lezinye inhlanganiso. Uhulumende we-South Sudan ulokhe engakagcwalisi umlando wakhe wokuphenya lokujezisa abadlwenguli. Umbiko lo uthi uhulumende waleli lizwe kumele abophe njalo ajezise labo abadlwengula abesifazana ngesikhathi sempi futhi avikele abantu makhaza. Amazwe omhlaba kumele asekele inhlanganiso zabesifazana eziphathisa abantu okugoqela abesifazana lamantombazana kwele South Sudan. Elemelika labangane balo bazimisele ukuthuthukisa ukuphatheka kwabesifazana kunhlelo zobukhokheli eziphathelane lokuletha ukuthula kwele South Sudan kanye lokuthuthukisa isimo sabomama lamankazana kuleli lizwe.
Le yimibono kahulumende weMelika. Abahlali bemadolobheni kanye labosomabhizinisi bathi bayadana ngesimemezelo sikahulumende sokuthi amagesi asiza silela ngamandla ngenxa yemitshina engasebenzi kuhle esitishini sewange ngoba bebevele bewathola nzima. Inkampani yezesa yona ethi imitshina le isalungiswa ithi uhlupho lolu lukhwezelwe yikuthi isitishi seCaribe asapompi kahle amagesi. Usenator Tandlovu wakobulawayo uchasisa ngokubanzi ngodaba lolu.
Amagesi ahamba ngo-5 ulele, kuye tshonila nguzulale ngo-10 amagesi engabuyanga. Abuye phakathi kobusuku, wena yonke into yakho isiwonakele, awudlanga. So kumele siqalise ukuhlala ukuba namasola ezindlini, eyinye expense futhi ebakhona ebantwini. Ikuqala babeletha uhlelo lokuthi sizacitsha amagesi ngesikhathi esingaka, abuye ngesikhathi esingaka, ngelanga elingaka, khathesi amagesi aphunguhamba, awutshelwa lutho, sihlale emnyameni. Vele kasisathengi lezitshebo emafrijini, asisafaki lezitshebo emafrijini, ngoba ungathengi isitshebo esiningi ugcina vele usuluzile ngoba inyama yakhona injani iyabula. Khangela ukuthi kubuhlungu kangakanani ukuthi suku zonke usebhutsha. Sesibuyele kadini okokucha imihwabha, okokuphila lokhwana okunzima. Ekhaya siyakuzwisisa kodwa lapha emadolobheni sithandekile, impilo inzima kakhulu. Ucine usuthenga inkuni, inkuni zonezo kuthiwa kumele siphume kizo ngendaba ze-climate change yena leyo khona. Kumele siphile isikhathesi. Ucine uthenga inkuni, uthenga igasi, uyethenga amagetsi, amagetsi akhona angekhoyo, imali yakhona uyithatha ngaphi.
Liyake liluhlafune lolu daba. Njalo zithini iziphathamandla ngalolu hlupho? Kukhanya kulesisombululo na?
Siyabuza kodwa kakulampendulo. Kulamanye ama-ministers angabuyiyo le-parliamenti. Lizo likhazisele ukuthi kanti amagesi uhamba njani ngoba yindawo emele
basichazele ukuthi kanti vele uhlupho lungaphi kwakhona njalo luphela nini uhlupho lolu.
Mina kathi ezingikhuluma ngiseHarare, ngithe mbuza ngikhaya abantwana bathi amagesi lokhu ehambe kuthangi abuya izolo ekuseni. Izolo atshone khona, ischeduli kasisitshintshile, sisasazi ukuthi ngesanini. Namhlanje kawakho aze ebuya nini ngo-11 kumba angavuya, aze ebuya the following day kusasa nge-Friday. Kodwa siyazama njengabameli babantu.
Lo ngusenator Rita Ndlovu wakobulawayo obexoxa loSithandekile Mhlanga we-Studio 7 eseHarare.
L linjani balaleli bomsakazo we Studio 7. Sifisa ukulibikela ukuba sasile WhatsApp channel eVOA Ndebele. Ngena khona manje ku VOA Ndebele WhatsApp channel lapho esilinika khona izindaba zeZimbabwe ezimqotho, ama videos, imifanekiso lokunye. Ngena ngelinki efakwa kuma WhatsApp groups eVOA Ndebele lamanye elijayele ukuthapha khona izindaba zethu. Ulakho njalo ukudinga iVOA Ndebele WhatsApp channel. Ku WhatsApp yakho ungene kuyo ngokuvula ilinki ekhona lapho. VOA Ndebele WhatsApp channel yinkundla yakho.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington. Wezemidlalo, iqembu leZimbabwe Warriors okwamanje lingujikile obhanqa 1-1 lele Kenya kumdlalo weAFCON qualifier odlalelwa kulangale kule South Africa. Ungaphela unje umdlalo lo, eleZimbabwe lizakwanelisa ukuba lingene kusigaba seAFCON final. So isikhathi sokuzwa imibono yenu linabalaleli beStudio 7 elisithumela yona ngeWhatsApp.
Basakazi bakaStudio 7, salibonani linjani? Eyi, thina sikhala ngalolu daba lwaseSouth Africa. Sibone abantu beqala ngokukhitshwa emsebenzini yabo abayisebenza bekhitshwa kuma-restaurant namankampani ahlukeneyo. Manje sokungeni le indaba yeziphaza nendaba yokudayisa ukudla, lutho ukuthi akusaphileke eSouth Africa. Kanti umuntu okuza yena yini umsebenzi azowenza? Kanti emsebenzini bakhitshwa abantu bangena kwezamabhizinisi ukudayisa ukudla, manje futhi sebengeniwe sebehlaselwe kukho lokho futhi, kutho ukuthi hhayi akusaphileke eMzansi.
Basakazi labalaleli, ngukhethe Bebe okhulumayo. Danisa kuyayangisa ukuzwa umongameli esithi nxa engaphandle kwelizwe ezenze ingani ungumuntu olalelayo, ozwisisayo, e-adresse ama-diaspora ingani uyabahlonipha, uyabananzelela ukuthi bangama-stakeholders. Kuyayangisa ukuthi uMnangagwa asitshele ukuthi kumele ulwazi esiluthola nxa siqhathwe kwamanye amazwe silulethe ekhaya lu-contribute kwezomnotho. Akakhulumi ngokuncitshwa kwethu ilungelo lethu lokuthi sivote ezi-diasporans. Akazihluphi ngokuthi kathi vele ekhaya abantu basuswa yini, abantwana basabalala bagcwala emuzini, uyabunga ubaba kanjani. Khonapho ekhuluma lathi kanjalo emazweni, nxa ungabe usekhaya le eZimbabwe uzama ukuthi ubonise, uthathwa njengesitha, ubotshwe, uthaywe, uhlukunyezwe, uvalelwe ejele. Kodwa nxa ebuya ngapha emazweni, kuyayangisa ukuthi uMnangagwa is full of hypocrisy. Izinto azikhulumayo ayisizo, azihambelani lezenzo zakhe.
Yebo, ngithi sanibonani bamthobamthi njani? Hayi, thina sikhona ukukhuluma lokho kumamoyo. Kokumamoyo khona nje ngikali bantu. Buya indlala bantu. Kodwa uthi siyaholiswa nini? Amphambu utho ukuthi uthi siyaholiswa nini bantu? Izolo lele ngadlanga bantu. Lele ngendlala izovo. Ukuthi kuhola uthi siyaholiswa nini bantu? Yebo, ngithi akanisizwele thina gogo bantu. Mabi ngasenjela nje amadanke jipa nje mpupu. Uthi sale sidli porithi nje bantu mai. Angisakwanisi ukusebenza bantu. Mpambuku uthanda ukuthi manje bakethi ngayo i-government ingasibona bantu. Yebo, ngithi hhayi nganceda. Mai mpambuku ubingelela bonke othungameli bantu. Nabasithandekile bonke nabalaleli bantu. Nawugogo ugogo umamoyo wakhona-ke ngikayi bantu. Ngikhuluma thesiko lapha ngigula inkelo bantu. Awu mama sibili, akelisincede bantu.
Studio 7 basakazi bethu esilithandayo kakhulu, elisinikeza indaba suku zonke. Lokhuyana okwenzakala laphana eMazombike siyakubona njalo kuzoyenzeka ngelinye ilanga kuthi.
Labo ngabanye babalaleli beStudio 7 besipha imbono yabo.
It was a Friday, my darling. Was a Friday.
Uliviki was a Friday leqembu elicula umdumo wesichathamiya amavevane. Leli qembu likhulwa nguFuture Ndebele osahlala kwele Ireland. Asizweni ixoxa lomsakazi weStudio 7 uEzra Jesus Banda.
Uma uhambe emhlabeni bheke muva bheke izitha zakho.
Bheke muva bheka ubheke isise.
Bambiza Ndex Fanboy abayimambiza Future Moyo kodwa ilakhe lokuzala ngo Future Ndebele awusithi fahla fahla ngembali yeqembu lamavevane
evane akaphela liqembu elizalwe iwhite umfolosi abanengi abayaziyo okuliqembu elaqala ukucula ngomnyaka ka 1996 saqala singabadlali bebhola sise primary school eNgwana under our coach and founder ubaba uLucius Ncube from Kezi iwhite umfolosi le yasizala iqembu okuthiwa ngamavevane akaphela
asenawo hama jokumba kose sipamandla hoku
lona leli qembu licula ngumculo wethenayo engenamachacho
ingoma zokholo ezasicathamiya ingoma nje ezikhuluma ngezimo ezenzakalayo ezifana nemikhuhlane etholakala engalaphekiyo ingoma ezikhuluma ngezimpi esizibona emhlabeni kodwa konke lokuzokwenza ngendlela yokuthi esilethe induduzo noma sijabulisa abantu kanti njalo futhi eziningi zakhona zizaba zingoma zokholo eziletha umkhuleko noma engathi healing ebantwini ngesikhathi ezinzima
Amavevane sebena madlala nje ambalwa njalo umculo wabo wembube kumbe isiqathamiya uthazelela lasemzansi
abanye bawubiza Tsotoza mfana kakhulu abantu abangamazulu namadlalade thina angafika 5 bese siba namasingi kumavevane lapha siphila njengemoli as a family ngicula nabafowethu abasuka khona eplumtland suka khona abanye basuka esigodini ngizoba nabafowethu baselupane abanye ngabekezi kanjalo kanjalo
For God so loved the world.
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 At His sent, at His sent, His begotten Son, Jesus.
For God so loved the world.
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 At His sent,
at His sent.
So lithuba lokuthi utshele abalaleli ukuthi umculo wamavevane utholakala ngapi Ndex
Spotify YouTube nakuwo wonke nje ama social media channels Facebook Twitter nakubo TikTok simple search amavevane akaphela neqiniso nokuthi lakho uzosithola khona lapho amazwe nginawo kubalandeli bonke abamavevane ngithi ngiyalithanda kakhulu ngothando ngilishiya ngengoma ethi Hanu bebukalanga patana nemaboko
amavevane apapa esiyaphezulu ekhuphuka athi kabuye lemuva yiwo ebesilawo kuhlelo hoza hoza Friday nibe lempela sonto enhle igama lami uEzra Jesus Banda
patana nemaboko
shango
yethu yaphuta muha lema
chawu
kane mubone
yechia
cheso chaswika
shango
yetu ya puta muha lema
chawu
kane mubone
yechia
cheso chaswika
hango
yetu ya puta muha lema
Kalanga ndiko kanye
kwetu
kubukalanga ndiko kanye kwetu ya basha abafana lawo singakehlukanike sikhangele ezinye zezihloko zendaba umsekeli kameya wedolobho lakobulawayo lo council ababanje xhaka bethwele i 20,000 United States dollars ukuthi bayifumbathiswa ikampani yakwele China izimbabwe warriors isingene kusigaba se AFCON final kulandela umdlalo weqembu leli lele Kenya obe ngujikile obhanqa 1-1 kule South Africa ake siqhuba lapha-ke uhlelo lethu lwanamhlanje olubhalisa ngenjabulo umthembo osithembayo uGibbs Dube lingakhohlwa i-live talk yalandela
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.